So we see a decent Dabago VOA in the valley.
Elingali fukanjani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-7 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali be-Deep Slot kwele-South Africa bangena ezitaladeni betshengisela embuthanweni obulomkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dlubula, umnumzana Hlahla Lux Mohlawuli nomholi wamapholisa umnumzana Bheki Cele okwethuse abeZimbabwe becabangela ukuthi impela sebedudulwa.
Akusiqiniso ukuthi lento ebisenzakala e-Deep Slot ibiyinto ye-Operation Dlubula.
Kungelani nokuvinjwa ukuthi baye edalele parliamente begqoke impahla ezingumbala olithanga amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change awedalele parliamente angene ngenkani edale izolo
ngenxa yokuthi akula mthetho osiyalisayo Chris ukuthi senze njalo. Sizaqhubekela phambili siyakhona eparliamente sigqoke impahla ezilombala onalo olithanga.
Osakhulayo webandla le-CCC umnumzana Decent Collins Bajila usesungule uhlelo lokulwisana lobugebengu elokitini leluveve obubikwa sebubhahile kulumango ngokupha abahlali impembe zokulimukisa omakhelwane nxa umuntu ehlaselwe izigebengu.
Sinanzelela ukuthi bese kunzima kakhulu lanxa silalo uhlelo lwe-Neighborhood Watch kodwa amasela aselwazi ukuthi Neighborhood Watch ihamba njani.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwele South Africa bangene ezitaladeni betshengisela embuthanweni obulomkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dlubula umnumzana Nhlanhla Lux Mohlawuli lomholi wamapholisa umnumzana Bheki Cele okwethuse abeZimbabwe becabangela ukuthi impela sebedudulwa. Ucele ubikwa itshele kade betshengisela ukuthi yena kalandaba lokuthi isigebengu sidabuka kuphi, singaba singese-South Africa kumbe kwelinye ilizwe kodwa isigebengu isigebengu kuphela njalo kumele zibotshwe. Inkokheli yomphakathi e-Deep Slot ihoze uNhlanhla Lux isithi kayimfuni, kodwa yena uNhlanhla Lux ulandule ukuthi uze tshengisela njengomholi we-Operation Dlubula kodwa uzosekela nje abantu abatshengiselayo. Isizwe amazwi kaNhlanhla Lux ekhuluma lentatheli zindaba.
Operation Dlubula is not here in Deep Slot. The people of Deep Slot are here. Don't forget Deep Slot and Soweto and Alexandra are townships of our people. I've got my own aunts that live here. So we can't just demarcate ourselves and say such things. But the leadership, when it speaks, you must listen and respect it. We are not here to operate. We are here to support.
Lawo-ke ngamazwi kamnumzana Nhlanhla Lux Mohlawuli, umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dlubula. Lokhu sikudaba lunye. Sixoxe nentatheli zindaba esebenzela kwele South Africa umxolisi Ncube osichasisele ngobe kusenzakala izolo emini e-Deep Slot.
Akusiqiniso ukuthi lento ebisenzakala e-Deep Slot ibiyinto ye-Operation Dlubula. Yebo, amalunga e-Operation Dlubula kunye loyinkokheli yabo uNhlanhla Lux bafikile ntambama namhlanje, kumbe ngithi emini yantambama, kodwa obekusenzakala ukuthi abahlali base-Deep Slot bebebhikisha betshisa amathaya ezitaradeni besithi bafuna amapholisa asukume enze umsebenzi wabo ngenxa yokuthi bathi bona abantu baya bulawa mahlayana kungabi lento enzakalayo. So bona bebesithi amapholisa kawasukume enze umsebenzi wabo. Ngempela viki le edlulileyo kuthiwa kulabantu abangu-4 ababuleweyo e-Deep Slot. So abantu bathi le yinto esiyimvama, kungakho bebefuna ukuthi amapholisa asukume abophe laba bantu abayenza izinto ezinjengalezo, abadala lawo macala.
Wona umumo unjani? Sizwa kuthiwa kungani akusahlalisekanga kuhle abantu bangani sebe thwela mehlo bekhangela ukuthi kuyini okwenzakalayo ngendaba naleyo operation Dudula. Kuyini wena okuzwayo?
Bona abantu abaphathekanga ngendaba ye operation Dudula ngenxa yokuthi iqale iyinto okuthiwa idinga abantu bokuza abalapha ngokungekho emthethweni. Kodwa sesiyibona sebehamba bengena ezindlini zabantu beharasa abantu bengasadingi lokuthi wena ulapha ngokusemthethweni yini kumbe ulapha ngokungekho emthethweni. Kungakho abantu abanye sebengaba kulokho esithi ngesilungu yipanic mode ngoba abasakwazi ukuthi sokuza kwenzakalani ngenxa yokuthi sokuhlasela noma nguphi umuntu wokuza. Okusenza ukuthi abantu besabe ukuthi kungagcina kusenzakala i-violence ye-xenophobia. Kugcine sokusenzakala ukuthi abantu kugcine sokuchitheka igazi kumbe abantu balimale or abanye babe lokulahlekelwa zimpahla zabo.
Manje ngokubona kwakho umumo awusoze ube mubi na ikakhulu nxa sesisiya kukhetho lwe-South Africa. Asoze sibone kusiba lobudlwangudlwangu yini kumbe into edlulayo?
Esesikubona ukuthi sekuyikuphilela emathembeni. Abantu sebehlalele emathembeni ukuthi lokho kwesatshwayo ukuthi kungagcina kusenzakala ukuthi kube lo dlame lobudlwangudlwangu kungenzakali. Into enkulu kakhulu ukuthi amabandla ezombusazwe akhuluma ngendlela ezehlukeneyo ngali Operation Dudula. Kulabanye abanjenge Patriotic Alliance le Action SA abayiguquzelayo lento bathi bona abantu bokuza kabaphume baphele kwele South Africa. Kube sokusithi elibusayo ele African National Congress likhanya limbaxambili. Kulabanye abathi bona iOperation Dudula iright. Kube labanye abagoqela umongameli abathi no, lento eyenzakalayo akusiyo nto eright njalo ingaphandle komthetho kumele ukuthi iqedwe. Kodwa ngapha sibona amapolisa labe immigration behamba bebopha futhi abantu bengena emafletini bebuye beme ezitaradeni bebambe abantu bedinga amaphepha. Baningi abantu ababotshiweyo, abanye baselindela, abanye basezitokisini ngenxa yokuthi abalawo amaphepha. Kungakho kuyiwa kwezokhetho sicabangela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu babotshwe kakhulu. Kodwa sikhulekela ukuthi nxa lokhu kusenziwa ngomthetho kakube kunjalo, kungayenzakali ngezinto ezithandwa ngabantu, kungabi ludlame oluphekwa ngabantu abangela okuthiwa yi-authority yokuhamba bebuza abantu amaphepha bebabuza ukuthi bawayi bese-South Africa. Kungakho sicabangela ukuthi yebo kulamathuba ukuthi kungaba lodlame, kodwa sethemba ukuthi umthetho lawo uzoqinisa ukuthi kungabi lomuntu ohamba ebuza abantu amaphepha ngokungekho emthethweni. Kukanti amabandla anjengabo Democratic Alliance labo Economic Freedom Fighters bathi bona abahambisani lalento ye-Operation Dudula.
Umpolisi Ncube yintatheli zindaba. Lokuvinjwa ukuthi baye ecaleni lephalamende begqoke impahla ezilombala olithanga, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change awedale angene ngenkani izolo. Ngolwesibili usomlomo wedale umnumzana Jacob Mudenda utshele amalunga la emkhosini wokugcotshwa kwawo ukuthi engazabuya edale egqoke impahla ezilombala olithanga ngoba ziluphawu lwebandla. Unkosazana Stars Mathethebe owebandla lezanu PF ubegqoke iskava esilombala weflegi yelizwe esesisazakala njengophawu lwezanu PF laye ukhuziwe ngumdenda. Kodwa izolo amalunga la awebandla le-CCC abegqoke amasudu aphelela kodwa afaka amathayi alithanga, omama belokunye uncinyane okulithanga kwasekuthiwa bangangeni kuleli dale. Kodwa amalunga la angene ngenkani. Sixoxe lelunga ledale lephalamende engowebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Kanti ilukuzeni yethu i-standing rules and orders yethu entsha eyiwo umthetho owiwo oyenza ukuthi khona konke okwenziwayo ephalamende kwenziwe ngaphansi na kwawo, awutsho lokuthi ukuthi ilunga ledale lephalamende okufuze ligqokeni. kodwa siyakwazi ukuthi lokho kungaba nje kwaba liphutha lokuthi kabasa kufaka wakuvele kukhona kuma standing rules and orders ayevele khona ukuthi kathesa ama standing rules and orders apho ukujintsha nje mbijana mbijana kakhulu ufuna ukwakhomodate ukuthi siforswe ukuthi silalele kumnanga kwa noma engelalo uthole ukutsho. So ayikhulumi lutho ngombala. So ikha kukhunjiswe ke namhla uSpeaker ukuthi hayi Speaker lawa amandla ozinika wona wena uyisidalwa somthetho. Umthetho kawutsho ukuthi lamandla ukuthi wenze khona lokho. So ikho kukhona.
Manje lina njengamalunga e-CCC lizaqhubeka ligqoka yini imbala elithanga ezigqoko lisiya edalela eParliament?
Ngenxa yokuthi akula mthetho osiyalisayo Chris ukuthi senze njalo. Sizaqhubekela phambili siya khona eParliament sigqoke impahla ezilombala onalowo lithanga. Akhonoko kubenza ukuthi bona bathi kabasawufuni lombala ikho kwenza ukuthi siwuthande kakhulu. Usuthandeka kakhulu lombala, you know? Thina asoze sayekela amathayi mina njengami yamanethi amanecktie ngithenge 5 ka1 ayelo kuphela. So iviki yonke ngigqoka wona kuphela nxa siye eParliament akula lutho luyangekelisa azila angila ekungathiwa khona iregalia. So regalia ngumbala nje lwana ukuthi umbala lwana umela umbala esikholelwa kuyo kakujuda usafuza ngasiwugqoke. So siyaqhubekela phambili siwugqoka lwana umbala.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North ekubandla le Citizens Coalition for Change ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Sakhulayo webandla le CCC umnumzana Decent Collins Bajila usesungule uhlelo lokulwisana lobugebengu elokitshini leluveve obubikwa sekubhahile kulumango ngokupha abahlali impembe zokulimukisana nga umakhelwane ethe wangenelwa izigilamkhuba. Ubajila uthi impembe lezi kumele zingafiki ezandleni zabantwana ukwenzela ukuthi kungabi lomkhosi ongasiwo weqiniso. Sixoxele ubajila ukuze sizwe okuningi ngohlelo lwakhe.
Ubusela buyinto ebisibhahile kakhulu elokitshini laseluveve. Njalo lokhu kuhambelana lokuswelakala kwemsebenzi lokudubeka nje kwabasakhulayo. Njengoba kunjalo nje sinanzela ukuthi abantu bese bengenelwa ezindlini kuntshontshwa ikakhulu izinto ezithengiseka masinya ezinjengempompi zamanzi, amafoni, lamakhompyutha, izinto ezinjalo nje ezithengiseka masinya yizo bekade zitshontshwa kakhulu ezinsukwini. Siyakwazi ukuthi kula ndawo ezintsha ezakhwayo khona apha eluveve, ikakhulu eluveve 5, abantu bezindlu ezintsha bazidinga impompi ikho bezitshontshe kalula. Sinanzelela ukuthi bese kunzima kakhulu lanxa silalo uhlelo lwe-Neighborhood Watch, kodwa amasela aselwazi ukuthi Neighborhood Watch ihamba njani yikho bese sihlaselwe kakhulu njengezakhamizi zalapha eluveve. Thina-ke sasesihlala phansi neqembu enisebenza lalo sabona ukuthi kungaba kuhle nxa singaphathisa umphakathi ngesipho sempembe esiyiso esizadala ukuthi benelise ukwethusa izigebengu nxa zizama ukungena ezindlini ebusuku.
Njengoba uphumele egcekeni ukuthi wena ungwebandla le-CCC, lokho akusoze kwenze na ukuthi ezinye izakhamizi zeluveve zingafuni ukusebenzelana lawe?
Kubo makhelwane esingene kibo namhlanje sibanikeza lezi mpembe zokuthi besebenzise, asikutholanga ukuthi kulabantu abokukhonona ukuthi kungani sizazisa ukuthi singabaliphi ibandla. Okuqakathekileyo yikuthi silwise ubusela lobo sebukhona phakathi kwesigaba sethu. Singakhangeli izindaba zamabandla, kodwa ke mina njengomuntu okhona kwezombusazwe bekuqakathekile ukuthi ngikutsho lokhu. Sisenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi ubusela lobo sebukhona, nxa sizabunqoba sibunqobe sisilwa, sincedisana singobani labo bani. Kwandile ukuthi thina njengobukhokheli obuhlala ezigabeni sisolwe ukuthi uyasiphatheke entweni ezihlukumeza umphakathi. Le ibe yindlela yethu yokuphatheka, sizazisa ukuthi hayi abancedisayo yithi esiyibukhokheli bomphakathi esihlala lani khona lapha.
Wona amapholisa lizasebenzelana lawo yini kuhlelo lwakho lolu?
Amapolisa eluveve sisebenza lawo kuhle kakhulu. Angamanye amapolisa ukuthi uyafika khona, uxoxisane labo, ubike amacala, bazwisise baphenye. Kodwa siyananzela ukuthi izigebenga lezi azisoze zinqotshwe alubana umphakathi ungasukumanga lawo ukuthi uncedise umkhandlo odlalwa ngamapolisa. Amapolisa asisebenza lawo kuhle kakhulu. Okudingakalayo ukuthi umphakathi lawo ube lesandla, lokho okuthiwa yi-community policing, lokuthi umphakathi wona ngowawo wenze i-neighborhood watch, umphakathi wona ngokwawo uzinakekele kakhulu, uphatheke endaweni ezinjengalezi. Kodwa amapolisa hayi, asiboni ukuthi kukhona abangakukhangela bethu kuyabahlukumeza ngale i-initiative esesiyithethe.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is Wasipuma, a Voice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZDC uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephendukile elizweni evela kwele Mozambique, lapho asayinelane khona izivumelwano zokusebenzelana losowabo umongameli Philippe Nyusi ezine. Mnangagwa utshele intatheli izindaba ukuthi bavumelane lele Mozambique ukuthi bazasebenzelana ukwemba umoya wegasi kwele Mozambique. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi usomabhizimusi weWest Nicholson ulwisane lezigebengu ezintathu kade zihlome ngombhobho, wenelisa ukubiza omakhelwane bamphathisa babamba isigebengu esisodwa uDoubt Monsaka, uthi ezimbili zacela enyaweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sadibonani, ngiqala ukubingelela lina basakazi beStudio 7 bese ngizobingelela abazali bami ekhaya enkaya okhuluma ngoJebu. Ya, khona okuqakathekileyo ukuthi abantu bevote. Bevote kuyenza ukuthi izwe leZimbabwe lilunge. Ngoba nangobuningi abantu into esibulalayo, abantu babalekela eBotswana, abanye eSouth Africa, abanye kwamanje amazwe atshiyetshiyene. Into esibulalayo sokusuke kuvote abantu abalutshwane ukuthi ngathi asihambe ekhaya ngobuningi. Abantu bevota yonke into ehluphayo iyodwa.
Sabonani ku Studio 7 Voice of America abalaleli abasakazi bonke necabinet ekuyo le nhlanganiso engiyibingelela namhlanje ekuseni. Basakazi nginenkinga lana, angazi noma inkinga yami uma ngiyethula lana emsakazweni uhulumeni or abasekeli abaphathi becabinet kahulumeni bangayizwa le lesikhalazo sami engikhalaza ngaso. Khona manje kulungiselelwa amavoti. Mina inkinga yami enginayo umuntu ukuthi emakayo register, inkinga enginayo yilena ukuthi unkosikazi wami wathathelwa isithupha ngoba kuthiwa uzalwa ngumuntu waseSouth Africa. So ekuthatheleni kwakhe isithupha uyovota kanjani? Bengifuna ukuthi-ke bona-ke abaphathi bangisize kulolu daba ukuthi ingaba khona yini enye indlela esingayengenziwa ukuthi naye akwazi ukuthi abe ngomingxenye yalo lolu khetho esiyakulo. Ngani? Ngoba ngikhuluma nje isithupha akanaso, akunalutho alenzayo. Ngoba umethu uyazama ukuthi ahambe yolungisa isithupha bathi makeze nonina, enonina ngumuntu owashona ngenezikhathi zama-70 kusabusa u-Ian Smith. Bafuna i-death certificate. I-death certificate yayingenziwa ngaleso sikhathi ngoba bekuyisikhathi senu. Yabona, so yilo hlupho engibhekane nalo ngoba ubuhlungu ukuthi umuntu asale engenayo i-ID. So bengicela ukuthi iStudio 7 ingisize kulolu hlupho engibhekane nalo ukuthi ngingenze njani ukuze ngithole usizo unkosikazi wami akwazi ukuthi naye ayithole i-ID, abe yingxenye yabantu abazovota ngokhetho lwangonyaka. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani lonke iStudio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli
Studio 7 amagumba manomhlaba hayi ngiyalizwa ngiyakhuluma mphela kodwa makuyikuthi sisola izano kufanele singayivoteli kufanele singayivoteli ukuze ingabi lawa amandla alabo bonke asebeke baphatha wona MTC akulanto abayenzileyo asike sizame nabanye bonke bazenza njani ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asize kusincede mina kusiya ngami ngibasizameni zabo asizameni zabo mpela ma kuyikuthi yehlulekile asizotshintsha sifake ngumqondi awuizanu le-MTC esikubonile futhi inkinga kasikachamisa nje inye iyi-1 yokuthi ufuna abantu besindebeleni bebe amaphimbi yi-big problem yakhe nje ubona isithuthi vele like kuzanu uhlelo lwakhe so angikwazi laba abantu right angicabangi ukuthi ngabantu abangaba ngabesindebeleni ambandluli shona ambandluli indebele kodwa ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo asizameni zabo inye ehluleka zameni umqondisi layo maye ngehluleka maningi amanye amaphathi so lokhu abakwenzayo aya ababothamisa vela kula muntu ongaku-understand anazo ongaboniyo akusho udivela sozabona nokuthi ngithubani ukhulume kanje kanje bayazazi abakhuluma bemsupporta kodwa since iqala iphathi kwakungcono mpela ingcono but uze bephuma uwelishman incube nabogibsonsfanda ngolo kwasukule problem namangala uwelishman incube futhi masebuyile and futhi uthuli kazwakali ungathi akekho ungathi akekho shin ngibusaba ukuxotshwa hayi kodwa sizameni zapho ngehluleka layo siyatshintsha sizameni umqondisi engehluleka layo ingcono sibuyele kuzanu wansi ngoba kuyafana msi kodwa sizameni zapho inike i-chance yayo bese sizama-ke ngehlula sizazama umqondisi sincediseni bantu bakamqondisi kumbe be-MRP sizamani ukusincedisa ingehluleka sizotshintshela kini kuyabe behlule kungehlula lakini akushouthi kufanele sifile kuzanu kuyabe kubona ukuthi vele into esiyenzayo ayila way forward ngiyabonga okukhulumayo ngu-Mike Spanda from enyameni zokuthemgusa
salibonani basakazi abahle ekuseni namhlanje ngiyabonga basakazi bami ngiyabonga nonke indaba elisinikeza zona zimnandi ziyazwakala futhi ziyabonakala zeqiniso ngoba azidingi ukuthi uzofaka amagogorosi ukuze ubone zile zindaba zeqiniso ngoba ziyakhuluma uzikhulumela bona bantu bakamthwakazi bantu bakobulawayo bantu basemathebeleni north mathebeleni south isikhathi eside kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona ba-on izimbabwe kodwa ithuba lisekhona 2023 ikhona indoda emadodeni ebe lesibindi ihambe ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi simele sisonke bantu basemidlands ukuthi asike esikhetheni ngawani asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbekulabo-CCC kumbekulabo-DCT or kulabo-MDC alliance laba bantu sokuzomele sibakhiphe thina yithi amanje sezandleni zethu kubone sibakhiphe endaweni yakithi sivoteleni i-MRP sike sibone i-MRP ukuthi izosithola isithini u-CCC kuphathe intsha yayizolo leyavesiyazi okuyazi njalo lo mfana omnani kakhulu osoze ebusa abantu lo vele ebekhosisa abantu nje NGC la wonke abantu ba la suke 20 years bekhosisa abantu so ke thatheni okwakithi ka-1 kuphela yikho okufuneka sikwenze manje sithatheni okwakithi kufake i-MRP isimele lokho esibona ukuthi sivikele into zakithi sivikele izinto zethu zisezandleni zethu ka-1 kuphela abantu bakithi sizobona into zokuziyaguquka musa ngiyabonga
livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana e-Francis Taubi e-Block 8 ekhaya elupane emalungu lapho engizalwa khona ngivusa umama unanhlanhla ohlala koncube kumatshivovo ngivuse lo nkosikazi wamampofana ngivuse lawo makhelwana bami abalandelayo unkomo RJ mdala wayesenza esibhedlela esemphowulu ngivuse lo malume amaphowulu ngwenya osamthulisi oyinyanga laphana lo mza wami ujabulani ngwenya lo mdala usathulani indevula laba kuMoses Chuma onke nje abangaziyo abemalungu emazwideni odibe kompofu ngale ngithi ngiyalivusa madoda linjani ngapho kunjani emasimi ntonyaka ngapho ebutswana hhayi izulu kulensuku alikho alikho sibili ilanga lichiswa okumangalisayo singazi ngapho ezimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda ngithi ngiyabonga imihlanhla wakwamatshivovo laphana koncube
lawo bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika elimelika seliphathise ele Ukraine ngemali engamadola ayizigidi ezilikhulu $100 million ngesikhathi ingcwethi ezicubungula ngezomvikela zisithi impi yele Ukraine le Russia ilakho ukudonsa iminyaka eminingi. Amazwe ambalwa abalisa ele Melika asengezelele izijeziso zele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu makaza ababulawa ngesihluku kwele Ukraine. Abanye asebefakwe kuluhlu lalabo abakuzijeziso lezi babalisa amadodakazi amabili kamongameli Vladimir Putin wakwele Russia. Lanxa amasotsha akwele Russia esuke kwamanye amadolobho ayethunjiwe, kubikwa eselubhekise eningizimu yalelo lizwe lapho abaqhubeka behaza amabhomba alobukhali emizini yabantu makhaza. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Iya kubonakala kanjalo ngoba ukuretreat kwa iRussia esikwenza uyatshengisa ukuthi iyakhulelwa. Njalo singakhala last week upresident weRussia umnumzana uPutin waphumisa inamba kumbe ngithi inamba yaphumayo from Russia yakhomba ukuthi yatshengisa ukuthi kunamasotsha esefika 1300 aweRussia ayise. So khulukhana amasotsha anjalo azafa nge-3 weeks iRussia ilizwe lisilamandla lisilwa ne-Ukraine ilizwe lesingathi liphansi. Kutho ukuthi iRussia yikuluza khokhana okukhulu. Kona manje i-town elede sebeyingathi sebefuna ukuthi bayigombolozele. Ngathi sebe-retreat ngamandla okutshengisa ukuthi sekulobunzima obukhulu kakhulu ngoba sebelahlekelwe kakhulu ngoba lezi mota zabezeni ama-vehicles ama-machines zabo lawana abonakala amane ngakhona achabalalile.
Kanti manje ngokubona kwakho kungakuhamba njani ukuthi ilizwe elinjengele Russia elazakala ngokuthi ibutho lakhona liqeqetshile okuzinga eliphezulu kodwa nanku liyehlulwa i-Ukraine kungakwenzakalani?
Ya lokana kungaba ukuthi iRussia ikhandele phansi iUkraine ibona ngathi ilula ukuthi ngaqala nje impi namhla kusaphumila kusasa elizwe sebelithethe. So bayebona ngale bezitele ukuthi hayi iwokhov kanti ke ngoba impi lana beselamalanga isesinesikhathi besidibona ukuthi yabuya. So iUkraine beseyizilungiselele ngoba isazi ukuthi ilwa lelizwe elilamali. So bazilungiselele iRussia yona esadina kwaba ukuthi hayi mhlawumbe sofika sithi yaya ngasibuyela ekhaya bathola ngisuthi a-a ngale kunzima. Lazenye into esenzeke Ukraine ukuthi isuke yathatha abantu abaretireyo labantu amavolunteers abamaningi kakhulu. So indawo yonke bevele sekune-army evele isilindele iRussia. So iRussia yona yahamba ilendlela yokuthi hayi sofika sidlule nje lapho esifika khona sithathe sokuthatha abantu ka-a abakuzange elangeni. Iyajenisa ngoba into enjalo esibone futhi senzakale ku-America. I-America yaphomisa ibaleka seyitshaywe ngama-Taliban ngale yacinitha i-equipment yabo ngale ama-Taliban lawo e-Afghanistan la. So into enjengaleyana amazwe amakhulu lawo alamandla anawo yes kodwa-ke manje sokuyiwa ekulweni sibili kuba nzima kakhulu.
Manje nxa wena ukhangele ubukhokheli bukamongameli Joe Biden wele Melika bungabuqotho na okokuthi ngangomunye umkhokheli ubengayenelisa na ukumisa impilo e-Ukraine?
Ukukhokheli wakhe bu-one side ngoba yena iplani yakhe ade nayo uzama ukuthi ayenze iRussia ibe weak. So ukwenza iRussia ibe weak befuna ukuthi asebenzise i-NATO, i-NATO ibe nebhesi enkulu e-Ukraine. Then ma i-NATO senebhesi enkulu e-Ukraine sokuzakwenza ukuthi laye sokulula ukuthi abe ngena laphana through NATO ngene kusuke ecathile esiza ku-NATO asebenzise angakusebenzisa ukuthi a-destroy iRussia. So khokana kuyajenisa ukuthi i-America no-Biden kwabo hayi ikwenza kwabo ngoba kathesi Ukraine sekunzimeni kuyatha kuyafa abantu iyindaba ye-NATO eyabangena khona. I-NATO yayingathi izobasekela ngokugcweleyo kodwa-ke basuke besaba ngoba bagcine bebona ukuthi i-NATO ma ingangenela laphana isiyi-World War Threat ngoba ma i-NATO ingenela i-China iyongena i-North Korea izongenela futhi. So ma i-China ma ingena i-North Korea ingena njalo ingena zisekele i-Russia. So kungaba ubonakala omkhulu. That's why ubona i-America ingathi ayibonakali ukuthi ifuna ukulwa or ayifuna ukulwa ngathi yesaba ngoba laphana kuyabona ukuthi iRussia izaba losekelo olukhulu komanye ama-superpowers.
Umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube ngolandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abahlali be-Deep Sloot kwele-South Africa bangene ezitaladeni betshengisela ukwethusa abeZimbabwe becabangela ukuthi impela sebedudulwa. ibandla le Citizens Coalition for Change lithi akukho emthethweni okwenziwa ngusomlomo edaleleli othi akumelanga bangene edale begqoke impahla esinombala olithanga. Sigqiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Libe losuku oluhle.